So we see card descend about VOA in the belly.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 24 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nazi ezihamba phambili
Rakucho ukuthi ingozi sisukile emphakathini siyakwazi vele ukuthi liyehla libuye liqanse lehle libuye liqanse
kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
okumele afunde something ngumnangagwa ngoba ngiyisimuzwe ekhuluma izinto ezingaphandle kwedemokrasi ngoba khonokhana akukhulumile mina ngokwami ngibone indoda eyethukileyo
umongameli mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema namuhla ugantsha olubona ngezokudla kanye lemithi yokwelapha eMelika ole Food and Drug Administration soluphasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elungiswe inkampani yePfizer zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 349 belomkhuhlane lo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu phose amathathu 4,293 asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili lantathu 123,001 Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 izolo bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 32,926. Abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 22,886. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,345,343 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebeyisigidi esilengxenye 1,483,048 Uhulumende ubikwa elakho ukuvula izikolo yiloba nini ngoba amanani ababanja umkhuhlane lo esehla kulezinsuku. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube
igciwane le corona lehlile isibalo salo nxa ukhangela ngokumemetheka kwalo labantu abafa ngenxa yalo kodwa kakutsho ukuthi ingozi sisukile emphakathini siyakwazi vele ukuthi liyehla libuye liqanse lehle libuye liqanse ngakho kabantu kabangabheki ukuthi abantu abafayo kumbe abahlaselwa yile igciwane bangakanani kabakwazi ukuthi isimo lokho esisibi igciwane likhona phakathi kwethu lisengamemetheka lingene kuma 1000 njalo libulala ama 1000 abantu njengalokho sikubonile kwezinye indawo inkulungwane lezinkulungwane zabantu zisifa ngosuku ingozi yona leyise sekhona phakathi kwethu yebo kambe inani labafayo kulamalanga lababanjwa yile igciwane lehlile kodwa ingozi ilokho ikhona phakathi kwabantu njalo kusengaba le wave elandelayo engabulala abantu abaningi kakhulu ngakho abantu abazivikele bathathe yonke imithetho yokuzivikela bayigcina
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlatshwa ukuqiniswa umzimba ukuze ungahlaselwa lula ligciwane lecorona kumbe ukuthi nxa usuhlatseliwe kuphungule amathuba akho ukuthi ugule kakhulu kumbe ufe okuthiwa i-vaccination aluhambi ngendlela efaneleyo. Abantu abaningi bayafuna ukuthi ngabe bayahlatshwa kodwa imizila yakhona amalayini made kakhulu, kanti-ke njalo uyashota lo muthi, ayashota lamajekiseni. Ngakho-ke kusele ngozi yona leyo ukuthi abantu baza hlala lonke bezula besiya phansi phezulu bezama ukuthi ngabe bayahlatshwa kodwa bengahlatshwa. Kanti kuhulumende umuzwe sithi abantu abangahlatshwanga soze bavunyelwe ukuya lapha lalaphana, kanti yena uyehluleka ukuthi amajekiseni akhona enele. Awenele amajekiseni alokhu eshoda ezindaweni zonke ngokuhlukahlukana kwazo emakhaya lasemadolobheni.
Uhulumende wathi kusiyaphela umnyaka ufuna ukuthi abe esehlabe abantu abayisigidi ezilichumi esingathi 10 million. Kodwa kathesi siyabona ukuthi sokuhlatshwe aba ngu 2 million kuphela. Ubona senelisa yini ukukufeza lokho?
Akula masalamusi azawenza uhulumende kasoze afinyelele esibalweni sakhe lesi ayefisa ukuthi ngabe uyafinyelela kuso ukuba abe sehlaba abantu abaningi ongakanani kusiyaphela umnyaka. Ngeke kwenzeke ngokuba ayashoda lamajekiseni asilela lokho engatholakala endaweni eziningi. Njengoba sengike ngathinta ukuthi ungaya emakhaya endaweni eziningi abafisa ukuthi ngabe abantu bayahlatshwa awekho, uye emadolobheni emalokishini nendaweni ezihlukahlukeneyo awekho amajekiseni. Ngakho-ke uma kusetshenzwa ngale ndlela lapho kushoda khona amajekiseni kutsho khona ukuthi abantu asoze babe sebehlatshwe baba baningi ngaleyo ndlela uhulumende afisa ukuthi ngabe bahlatshwa ngakhona. Kudingeka-ke kutholakale amajekiseni amaningi kakhulu ukuba abantu bahlatshwe bafinyelele kuleso sibalo.
Umnumzana Fihlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor.
Yebo, mthakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sihlaziya njalo udaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sebancane, ama-early child marriages. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia namuhla lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe omutsha. Umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe owayengumongameli umnumzana Edgar Lungu kukhetho olwenziwe kuma viki amabili edluleyo. UChamisa ubikwa engumngane kaHichilema, yikho nje enxusiwe emkhosini wanamuhla wona ozangenwa njalo ngabakhokheli bamabandla aphikisayo emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva esedolobheni lelusaka kwele Zambia.
Kule njabulo enkulu eZambia abatsha basebenza kakhulu ukuthi kubeke le nkululeko ekhona namhlanje. Thina njengabatsha kulokuningi esikufundileyo esiza kusebenzisa ukubana-ke seZimbabwe sibe lezifundo ezishiyeneyo ukuze ke lathi sibe nenkululeko epheleleyo esithi yona i-democratic dispensation ngesilungu.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini eliwufundileyo eliza kusebenzisa kukhetho lweZimbabwe?
Okokuqala esikufundileyo ukuthi-ke ama-dictator akwanisa ukukhitshwa sisebenzisa-ke ukhetho. Njalo sifundile ukubana abatsha yibo kufanele ukuthi bebeke bethungamela uhlelo lokuthi-ke abantu bevota njalo. Okwesithathu sifunde ukuthi abatsha kufanele ukuthi bengavota bemeke kuma polling station ukuze ke bemeke shuthi akula ke kutshontshwa ukwenzayo okwenketho.
Manje wena nxa ukhanyele khona okwenzakala eZambia, eZimbabwe kuyenzakala yini njengoba siyasibone abantu ikakhulu lina bebandle liphikisayo likhala ngokuthi liyancindezelwa lifuleka ukuthi litshengisele lokunye okunjalo?
Sifunde kakhulu kubana ke akula ndawo lapho kungancindezelwa khona, kuvala imigwaqo ulunge vala ukuthi uyetshetshe imigwaqo abantu bevote njengalokho esikwenzayo kwele Zimbabwe. Kodwa ke kunjalo abantu abanjengamasotsha lamapolisa abalesikhathi ababafika khonta abantu bemela abantu, so uqathi kuleyo kubana make sure ukuthi silabantu abaningi abamelathi ukuze ukhetho ke olwabantu ke lurecognize ngalabo ke abangazama ukumisa uhlelo.
Umnumzana Gift Ostalosi Sisiva ngunobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC Alliance. Sixhume njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo, sambuza ukuthi kulesifundo esingatholwa ngumnumzana Jamisa lomongameli Mnangagwa emkhosini wanamuhla na.
Okumele afunde something ngumnangagwa ngoba ngiyisimuzwe ekhuluma izinto ezingaphandle kwedemokrasi, ngoba khonokhana akukhulumileyo. Mina ngokwami ngibone indoda eyethukileyo. Ungabona umuntu engazange unprovoked esekhuluma ukwethusela njengendlela umnangagwa asekutsho ukuthi abantu bengacabanga ukuthi okwenzakala eZambia kungenzakalapha, uyabe esethukile. Umnangagwa kufuze ukuthi efunde ukuthi umbuso uyachiyelwana. Uma abantu bengavota, isizathu sokuthi iZipra iyekhipha amabhunu yayiwakhiphela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo. So akakho laphana ngenxa ukuthi wehlula abantu, ulaphana ngenxa yokuthi wafakwa libutho. So okufuze kufundwe eZimbabwe eZambia kuningi, akufuzanga kufunde umnanga kwakuphela. Kufuze kufunde lebutho leZimbabwe ukuthi libe kwazi ukuthi abantu abahamba empini bahambele ukuthi abantu beZimbabwe bebe lilungelo lokukhetha abamfunayo ngesikhathi thize. Njalo osesikhundleni kufuze bekwazi ukuthi ukhona okwesikhathi thize, hatshi ngoba uyehlule abantu ngoba kodwa ngesizathu sokuthi abantu bamfakile esihlalweni. So umnangagwa ngiyokufuza afunde, njalo bengafundi kakhulu eZambia kuphela, befunde lokuthi mbone eBotswana kuthiwa umongameli weBotswana uhambe lowe-opposition. So mbona ngazathi kufuze bekufunde ukuthi hayi elizweni kufuze sikwanise ukuthi siphile ndawonye sile mbono etshiyeneyo, nothi lokho kokuthi umuntu ebesesenza ngani ilizwe ikhampani yakhe.
I-Women's League yezanu kobulawayo siyibone iphuma isithi isikhethe umnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla kukhetho luka-2023. Ungathini ngalokho?
Izanu kufuze ukuthi izwisise njengekhwaya. Ungayikhumbula ngo-2017 sokuthi umnangagwa wasexotshiwe bagida. Kwathi umgabe seqothwa bagida. So kathesi bengahamba bekuthi sebe endosa umgaba u-Emerson. Kodwa kungavuka amabutho semhlamukele u-Emerson. Bona labo abadabetwa bamvumile basebemendosile. Uzathola ukuthi yibo ababesegida phambili besithi vele lo muntu bemuki. So okwezano ayisikho ungalandeli lokho abakuthoyo. Abantu bangikhona ngosomathuba ngabantu abangalanhloni abavuka namhlanje besithi lokhu kubi, kusasa bevuke sebekusekela. So mbona ngazathi ngabantu abathanda ukudla, kodwa kufuze ukuthi singakhangeli khonokho kuphela. Kunsukwane ezike zadlula sike seza ukuthi kuthiwa umama uMrs Mpofu ukhokhela olunye uhlangothi lwabantu abafuna ukuhlisekela isekela likamongameli ukuthi lithathe isihlalo sokuba ngumongameli. So ngicabanga ukuthi khonokho ungabona sokuthiwa imathevelele ndiyeqalisile kuyabe sokutshengisa ukuthi kule ampisting ebekhona. So mbona ngazathi kufuze sikukhangele beyond khonokho esikuphiwayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kulowesilisa owetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emibili ngemva kokufunyanwa elecala lokuthengisa umhlabathi ngaphandle komthetho ngenkulungwane zamadola eMelika ezimbili i-$2,000. Umsolwa uBrighton Moranda Maoko wenza lokhu ngokusayina amaphepha esebenzisa igama likamphathintambo obona ngezomhlabathi umnumzana Anxious Masuka. Iphephandaba leNewsday lithi umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa usechodoze abakhokheli bamazwe akusadaki ngokwehluleka ukuhlonipha izifiso zikaZulu kanye lokusekela ababusi ababi. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizathola imali engange $1 billion ivela kunhlanganiso ye-IMF namuhla. Lithi limali izasetshenziswa kungatsha ezigoqela olwezemfundo kanye lolwezempilakahle. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amavuko umthokazi omuhle nenjani nonke umthokazi okhuluma ngumntala uKhumalo ngilana eGoli. Ya, umthetho wami ngifuna ukuthi ngikhulume ngalo muntu obesola uSikhosana bengoma yakhe yabontethe. Ngisacela ukuthi umuntu makuyikuthi omunye umuntu wenze into enhle ambongele, angamani asole into eyenziwe kahle. Angisiboni isidingo sokusola ingoma kaSikhosana. USikhosana wenze umsebenzi omuhle, wanika nezingane ezincane leziyana ithalenti lokuthi maybe ekukhuleni kwazo zingangena ekuculeni. Andiboni iphutha ke lapho, ngoba iy'ngane leziyana sezizibona naziziphuma kumabonakude nakuma-DVD. Italenti lazo liyakhuthazeka, zingazibona sezingabanye abantu ngomunye umnyaka. So asizameni ukubonga okuhle okwenziweyo. Le ndoda yakwaMetro ayizami ukuzikhuza. Akukho right lokho ekwenzileyo, akukho right. Siyabonga.
Sanibonani basakazi abahle abathandekayo. Ingelelayo efiselani omadlambuzi eplanti. Isikhulumela edabeni lwezigebengu lezi sezihluphile kobulawayo. Kuyabonisa ukuthi abantu nabo sebesendlaleni enkulu osokuzenza ukuthi ubugebengu bube buningi ngenxa yokuthi i-corona yayiqeda imisebenzi. Nabantu kade bephila ngeyichova abasayitholi imali. Lokhu kuyengeza ubugebengu ngoba umuntu uma umphuca isinkwa umkhuthaza ukuthi aye ebugebengwini. Ihulumende wethu akakunazelele khona lokho ukuthi ethi esilwa nobugebengu ebe empower abantu ngemisebenzi, engabaphuci amalungelo emisebenzi yabo, ikakhulu igenge ye-youth nale yona ebabhizi ngemichovo. So uma ebuye ezokhipha imichovo ethi ifaka ozukho bakhe bejikala bozukho bengachashi bona labo odrive, ngoba uma efaka ozukho akaletha amabhasi abeqhashe odrive bona labo abadrive imichova nabo-conductor athathe kubona labo akade bevele besebenza emichoveni ebafake engibuyisi abantu from kwamanye amadolobha beharare kuphi bedrive kube yiwo aba-operator ephuca ilungelo labantu abakunaleyo ndawo besale bengenalutho. Lokhona kuyakhuthaza ukuthi abantu bezithole sebe-forced ukuthi umuntu ukuze ngilale ndlela kumele ngitshontshe ngoba anginaway yokuthi ngingaphila.
Ku-Studio 7 nabasakazi bonke linjani, nabalandeli bonke abalandela lo msakazo, siyaphila thina. Okhulumayo ngundeya ose-South Africa ngokusebenza ngokuzalwa, ngizalwa ePlant because uzaphi. Siyezwa laphana ngopresident Emerson Mnangagwa ukuthi ngumuntu ofanele mithana lezinduna kobulawayo. Kukhulunywa ngokuthi ngodaba lwe-Gugurahunde, khona umuntu ayezinike isikhathi sokuyadlalela phakathi kwemizi yabanye abantu ekhohle ukuthi mhlawumbe inhliziyo zabantu zibuhlungu. Angicabangi vele mina ngedwa on my side angikuboni vele kuright ukuthi into ade fanele ayiyenze leyo ngendlela afuna ukuyiyenza ngakhona, ngoba yindlela yakhe esapota yena le ayenza, indlela yakhe esapota yena ndi lezo zinduna ahlangana lazo yizinduna sesiyazibriber ngezimali langezimota okwenza ukuthi zivale umlomo. Two, izinduna kazibulawanga, induna ngumuntu ophete abantu, abantu yibo ababulawayo. Why engazange bize irali enkulu ezokhuluma labantu laba bafelwa ngabantu ababulawayo labalinyazwayo, ezokhuluma labo direct, ekhetha ukuthi ekhetha izinduna, into ukhetha lezi zinduna ezisapotana naye ezikuzanupf. So ngicabanga ukuthi abantu bemathebelelende ngabantu asebevukile emaqandeni bayacabanga yonke lento bayikhangele njalo angeke beze beyiyamukele, izoyamukelwa izo lezo zinduna abangani babo. Kodwa ke emathebelelende yonke angeke izikwamukele lokho, vele angeke izikwamukele lokho nje ukuthi bezodlala ngabantu bebe badlala ngathi hloko sisancindezelekile. I don't think kuyiplani engcono for bona, bona kabakwenzela abangani babo becine khona ngale.
Studio 7 ngiyabingelela. Studio 7 ngingu Allen Yati eGoli ezweni laseSouth Africa. Hayi, ngiyalibingelela kulo wonke ontungameli Nkomo ethi lisiphethele umsebenzi, lisilethela inyuzi ngesikhathi esifanele, lisinikeze inyuzi ezizwakalayo. Yiko ke lami ngithanda ukucwayisa isizwe sikamthwakazi ukubana isizwe sikamthwakazi ma ungumuntu wakomthwakazi usithi wena na ingulube kawidli uyanatha umhluzi ishobhu uyidlile ingulube, ngoba la maphati wonke lapho eMpumalanga athola amaphati angapha komthwakazi layo. Nje ngikhulumele ngayo umqondisi, ngifake ijingo umqondisi. Bayafisa bona laba baseMpumalanga bamaphati aseMpumalanga ukuthi betake over kumqondisi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethe seyizitsheziso isiphathamandla sebutho sakwele Eritrea umnumzana Philipos Woldeyoannis phezu kwamacala adalwa ngamabutho alelo lizwe esigabeni seTigray kwele Ethiopia. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye uthi njalo inkokheli zamabandla aphikisayo kwele Somalia zale ukwamukela umhlahlandlela wokhetho ohlelwe nguhulumente. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha oluhlolisisa ukuthi ukudla kanye lemithi yokwelampha ilungele uzulu na ole Food and Drug Administration izolo lupasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elungiswe yinkampani yePfizer. Lanxa ijekiseni le iqale ukusetshenziswa ngesiphangiphangi i-Emergency Use Authorization ekupheleni kwanyakenye ibiloke isahlaziywa. Ukupasiswa kwayo izolo kutsho ukuthi ugatsha lwe-FDA luthole ukuthi iyasebenza kuhle njalo ayilawo umthelela omubi. Ijekiseni yePfizer le iba ngeyakuqala e-COVID-19 eMelika ukuphiwa imvumo yokusetshenziswa ebantwini abaleminyaka esukela kwelitshumi lasithupha ngokugcweleyo. Ngokunjalo umongameli Joe Biden wethule umbiko ekhuthaza ingatsha zikahulumende kanye labosomabhizimusi ukuthi babambe izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe lijekiseni. Iningi lokhe lisala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ucungulusiswa babunkomo kwamavaccine lawo asetshenziswayo noma nje sengikhuluma nje sengibala nje wonke amavaccine la esiwabona esetshenziswa ekuhlabeni abantu. Into ebekade isemqoka kakhulu ukuthi abantu babe lesiqiniseko njalo abantu babe lokwethemba ukuthi amavaccine lawo ngendlela abuye ngawo ngumasinyane kungabe kuwukuthi ngempela ngempela alungele yini ukuthi akasoze abe lezinye izinto mhlawumbe eziza kwenza ukuthi impilo yabantu benzima phambili. Okuyinto ebekade ilokhu isasegudwini kakhulu ebantwini. Nxa sibona i-company Pfizer isibuye yazokhuluma sobala ukuthi kathesi i-vaccine isithole i-approval ukuthi isingasetshenziswa permanently ngenxa yokuthi sibe badingisisa zonke indlela babona ukuthi kulikhambi eliqondileyo njalo elingasoze lahlupha abantu ngempilo. Ngithemba ukuthi sekuza kwenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi babe lethemba ukuthi sebengabuya ngobuningi bazothola leli khambi. Ngoba abantu kade beloku bekhuluma ngitemba ukuthi sesisabona indawo eziningi kukhulunywa abanye bekhanya ngathi bayathandabuza kakhulu ukuthi ikhambi leli lona kube njani ukuthi amakhambi lawa angadlula ama stages okwakufanele ukuthi ngabe adlula kiyo kodwa asebuyazo sitshenzwa ebantwini kodwa ke indlela eziningi sawubona zithathwa ezazitshengisela ukuthi impilo yomuntu iqhakathekile kakhulu okuzanywa ukuthi kwenziwe ikugwema ukuthi abantu bengapheli ngobuningi ingakho sibona ukuthi kwaba lokuthi njalo le technology yakulamalanga akusafani le technology yakudala. Yiko kwenze ukuthi ispeed sakhona singathi siba masinyane ngcono kulendlela okwakusenzakala izinto ngayo kudala. Kuyinto enhle kakhulu le yokuthi iPfizer isiye yathatha inyathelo lokuthi ibuye sobala ebantwini izokhuluma ukuthi yona isithole iapproval njalo abantu abayethembe njalo abangayisabi lutho ngokuthi bayisebenzise ivaccine yePfizer.
Kulembiko ethi njengoba ijekiseni le isipasisiwe singabona uhulumende kanye lamankampani azimeleyo esebamba izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe. Ubona kungenzeka lokho?
Ngibona ngathi linyathelo elingasoze libe lula ukuthi livele nje libe linyathelo eliba ngumthetho. Linyathelo elizathola i-contestation eningi njengoba sisazi ukuthi abantu bayakhontesta izinto eziningi iloba noma zingabe zinjani. Kodwa ke engikubonayo ngibona ngathi inyathelo leli abantu be-announce kathesi yinto ethina esivele esizibonayo izinto zisenzakala sesakubona kamuva nyanga ezadlulayo ukuthi iloba babengakakhulumi sobala ukuthi abantu bayaphoqeleka ukuthi abantu abavaccinated andibana ukuthi bahambe bayisebenzela kuma department thize ikakhulukazi ama department kahulumende noma kuma company thize noma nje indawo ezifana lama airport kanjalo bese kulendlela ebekade besenza ngayo indlela yakho la ebekade chiya umuntu engaselayo eyindlela angayiyenza ngaphandle kokuthi akahambe ayivaccinate iloba noma ukuthi uyabe ngafuna ukuthi avaccinate. Kodwa ke nxa sekuvele sekunje babunkomo ukuthi sebe bathi ikhambi lele Pfizer sekulikhambi esele lathola ukuthi lilikhambi elilungileyo njalo ikhambi eselingasetshenziswa ileyaloba yiphi iminyaka ezayo. Ngibona ngathi akusekho okunye abantu sebengavika ngakho ukuthi mhlawumbe ikhambi leli alilunganga okokuthi abantu abafanayo baphoqele ukuthi balisebenzise. Ngoba into ekhona esikhuluma ngayo lapha yinto egoqela impilo zabantu. Into egoqela impilo zabantu igoqela impilo zabantu laba abangafuni ukuhlatshwa labanye abantu asebengaba affected ngumkhuhlane lo abangagcina betshona. So okungangokuthi ukuqakathekisa kwempilo ukuqakathekisa ukuthi abantu baphile.
Umnumzana Diva Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane uhlaziya njalo ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcotsha kukamongameli walelo lizwe omutsha umnumzana Hakainde Hichilema namuhla. Ugatsha olubona ngezokudla lemithi yokwelapha eMelika olwe-Food and Drug Administration solupasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe yinkampani ye-Pfizer. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.